Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kuzivandlela 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abatsha abakhokhela inhlanganiso yeJob Seekers Solidarity Movement bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi kusasa esiya emthethweni laba kamantshi weHarare, lapho okuzabe kugwetshwa khona umnumzana Job Seekers. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ithi amalunga ebandla leZANU PF amahlanu ancintisa kukhetho lokudinga amakansila eChiretsi, eHarare lamanye lezinye izigaba sinqobile ngoba kakho omunye obhalisele ukuncintisa. Inhlanganiso ebona ngezamabhizimusi abasakhulayo iHonzi Innovator esekelwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe inceda amabhizimusi abatsha asacathulayo ukuze azithuthukise loba sisibi kakhulu isibi somnotho eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abatsha abakhokhela inhlanganiso yeJob Seekers Solidarity Movement bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi aphume ngobunengi esiya emthethweni laba kamantshi weHarare kusasa, lapho okuzabe kugwetshwa khona umnumzana Job Seekers owetheswa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwayesekela ibandla leCitizens Coalition for Change iCCC uNkosazana Mo Blessing Ali, yena owathunjwa ngumsekeli weZANU PF. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Bekhuluma lentatheli izindaba eHarare, abatsha laba abakhokhelwa nguDarlington Jigwena bathe kubuhlungu ukuba uSikhala usehlale okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye esentolongweni. Kuvele kusobala ukuba wabotshelwa ezombusazwe hathi icala lokutshotshozela udlakela namanye. Ukusasa bakhangelele ukuba kube lusuku lokujabula ngoba elakho ukukhululwa uSikhala omele uMuyi uMo Blessing Ali owabulawa nguPius Jamba Mkandi owagwetshwa ukuphika okweminyaka engamatshumi amathathu. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yeJob Seekers Solidarity Movement uComfort Ncebo yeNkosi Mpofu ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi ayesekela uSikhala. Uqhubeke esithi bakhangelele ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahlonipha amalungelo abo awokusekela uSikhala ngesikhathi esinzima kangaka.
Sokusasa njengabaZimbabwe sinethemba, njengabatsha sinethemba ukubana uJob Seekers uzaphuma ebuyele uba labanye abantu ebudala abantu kucommunity.
Ukuyimele ukukhuthaza abantu ngelanga lakusasa.
Ngelanga lakusasa sikhuthaza abantu ukuthi bebe lokuthula, kungabi lo muntu ozaba ngumsindo, kungabi lo muntu ozayenza kube kungabi lo muntu ozabotshwa ebotshelwa into e-related lezombangazwe. Ngoba kuxoxa sengokuhamba sisiya kumalubani lo mnu Job Seekers sisiya kumasilaleleni ukuthi kuyarulwa njani. Akhalelanga ukuthi ube lomsindo.
Uqhubeke esithi bakhangelele ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahlonipha amalungelo abo awokusekela uSikhala ngesikhathi esinzima kangaka.
Into ayibotshelwayo kumele abantu abadubekayo njeabantu abalobuntu abe-Afrika sikhayelelwe ukuthi simele abantu abadubekayo, singathi abantu abadubekayo bedubeka bebodwa. Njalo ke sikhayelelwe ukuthi uJob Seekers njengobaba wabantu, njengobaba olemuli sasa ekwanisa ukukhululwa, eke hambe ehlala lemuli yakhe njengoba esehlala emodern umnyaka.
abe Job Scala movement bathi ngabe uScala wayekhona ngesikhathi kuphuma impumela yokhetho yomnyaka ophelileyo wayezenelisa ukubuthanisa uZulu ukuba atshengisele vesithi inkokheli ekhona eyamabandla aphikisayo akayenzanga okufaneleyo kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Gift osalo siziva uthi ngamanga akhulunywa inhlanganiso le ngoba ibandla lakhe lisekela uScala.
Sikhuthaza abantu bonke ukubana be-attend-ke inhlelo zokudimanda ukubana honorable Scala ke ephumiswe ejele ngenxa yobana akalacala okokuqala. Okwesibini, njalo siyakwazi ukubana honorable Scala wabotshwa ke eyimemba yepharlament okutshengisa ukubana ke sonke kufanele ukuthi sihlangane ndawonye ukudimanda i-freedom yakhe ngenxa yokubana ke umthetho welizwe kufanele u-apply universally and fairly kumuntu wonke weZimbabwe. Yikho thina sijoyine labantu bonke ukubana ke kumenyezele ukubana honorable Scala ke.
Usiziva uthe okwenzakala kuScala kubangelwa libandla le-ZANU-PF elithanda umbuso wentando akayiphikiswa. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uyakuphika lokhu.
Lokhu akusiqiniso ngoba iZANU-PF kayilani lalokhu okwenzakala emthethwandaba loba kwezomthetho.
Okubandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Chamuka uthi kakholwa ukuba uScala uzakhululwa kusasa ngoba iZANU-PF yisaba abantu abalesibindi njengoScala.
Asibona uJob Scala enikwa ibail but sibona uJob Scala ebiselwa back enkantolo ngoba iZANU-PF so long igijima phambili kwe-case ka-Job Scala. Angiboni ikhothi izokhipha uJob Scala efiya emzini wakhe but ingaphindisa uJob Scala ejele. So siyacela kakhulu iparty yeZANU-PF ukuthi mayiyekele ukungenela kuzinto zekhothi.
Akwaziwa ukuba uMantshi Mare wanazo gofa uzakwethula isigwebo esinjani njengoba kunabanye abathi imthethwandaba isezandleni zikahulumende weZimbabwe owebandla leZANU-PF. Uhulumende uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba imthethwandaba izimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi amalunga ebandla leZANU-PF amahlanu ancintisa kukhetho lokudinga amakhansila eChirenzi laseHarare asenqobile ngoba akekho omunye obhalisele ukuncintisana lawo kulezi sigaba kudale le-nomination court. Ibandla le-TCC lithi liyakusola kakhulu lokhu ngoba lilokhe lisaphikisa isinqumo somthethwandaba esokuvinjwa kwamalunga alo ukuthi ancintise kulolu khetho ngomnumzana Sengezochabangu yena uzithi ungunobhala jikelele we-TCC kodwa laye ongabhalisanga abazancintisa kulezi ndawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuxoxile lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ocubungula ezombusazwe.
Into eyenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi endabeni leyi yama-elections yama-by-elections yokhetho yingxabangxoza, ungayibiza ngesindebele ukuthi yingxabangxoza. Wonke umuntu ophakathi kwayo ulalokhu akufakileyo ongathi ngesilungu i-contribution. iZANU-PF kuyazakala ukuthi iyazama ngazo zonke indlela ukuthi ithole ukunqoba noma kunganqobeki. Into eyazakalayo yimbali yayo vele leyo sesingathi ngezinye indlela yikho abakufakileyo i-contribution yabo kule ingxabangxoza esiyibonayo. Ukuthi bethi bebona ibandla eliphikisayo lile ngxabano phakathi kwalo bese bengena ngokuphangisa kakhulu bahle bahlanganise okuhlanganisekayo banqobe baphume sebenqobile. Bese kusithi ke ibandla layo yona i-CCC yilo elifake okukhulu ngezinye indlela elikontribute okukhulu kuleyo ngxabangxoze eyenza elizweni laseZimbabwe ngokuthi lehluleke ukuthi livumele uzibuse ukubusa kwabantu idemocracy ukuthi yenzakale phakathi kwebandla layo yona idinga ukuthi ibe yiyo engena endaweni yezanu kusasa abantu babusa kale ngokukhululeka. So isiyaveza yona iseseyiphathi ingakabi igovernment ukuthi ayikukhoni lokhu ngokuthi kube lokukhalaza kwabantu phakathi ukuthi kulokufosezelwa ukungeniswa ngenkani langamandla kwalabo abafakiweyo baba yibo ababemele izindawo ezithize. Kwahle kwavusa umsindo phakathi ukhophelo loluvuke phakathi lugcineke solusenza ukuthi abantu abanjengabothabangu baphakame bayenze khona kwaba kwenzayo. So kungaba-ke okuzwisa ubuhlungu-ke ukuthi into eyenziwa ngothabangu isiqhubekisela phambili ukubusa kwezanu yikho kungabe kuzwisa abantu abaningi ubuhlungu. Kodwa-ke ma uzama ukuthi bazwise labo uzazibuza ukuthi okungayisikufake kuphi kubo bona othabangu. Okuyinto kumele ukuthi i-CCC mayifuna ukuthi ibe lekusasa izibuze khona ukuthi kambe ukuthi uzofikisa abantu ebangeni lokuthi babone ukungayisikufa ikuphi bathina bethi lokubuswa izami ikufa ukubuswa i-CCC ikufa bathi ngcono nje vele kwenzakale khona okwenzakalayo lati singene sidilizwe. Yabona ma besisakhula abanye ababengafuna ukudlala laba bekuvayela phandle bese besakha izindlu zabakhe babumba inkomo zabo lezindlu lani lani le moda wena ubuthi ubuya ngenxa yokuthi ulethwa lakhona ufika udilize zonke lezi zinto uthi ngcono singadlali sonke. Yikho okwenzakala eZimbabwe yengikubiza ngithi yingxabangxoza.
Umnumzana Bernard Beki Lizwen Lovu ucubungula ezombusazwe njalo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Umthethwandaba kamantshi kwabulawayo usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe, usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga kanye lelinye ipolisa lakobulawayo umnumzana Shingirai Givemo Mayimbo ukuthi babhadale usomabhizimusi umnumzana Joseph Tambo inkulungwane zamadola aseMelika ezilitshumi $10,000 phezu kokubotshwa kwakhe lokuvalelwa kwakhe esitokisini okwensuku ezimbili ngaphandle komthetho. UTambo ongumqondisi wenkampani yeProd Software Enterprises wabotshwa ngo-2021 ngemva kokumangalelwa yiGwanda State University isithi wayengalethanga ikhamera eyayithengwe yileli kolitshi. Lokhu kwadala ukuthi uTambo abotshwe njalo wakhululwa engetheswanga cala okwabangela ukuthi amangalele amapholisa labakhulu bawo. Ziningi izehlakalo ezifanayo lapho amapholisa asebanje khona inkantolo ngamandla ukuthi abhadale abantu ngemva kokwephula amalungelo abo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle kakhulu khona lokho okwenzakeleyo ukuthi bahlawuliswe imali leqanjwayo ngenxa yokubotshwa komuntu ngendlela engafanelanga. Umthetho ucacile kukhona lokho ukuthi umuntu nxa esolelwa ukuthi angabenza icala elithile kumele abotshwe ngendlela okuvunyelwane ngazo emthethweni zilandelwe, kungabi lo muntu ogcinwa nje evalelwe ngokuba mhlambe usejeziswa ngoba uyamzonda ngoba uthi wena uzangibona ngizakwenza so. Kujwayelekile-ke ukuthi amapholisa kakhulu bezwe besitsho kanjalo esithi wena ngizakuvalela, yena ngokwakhe esekuthethe khona lokho wakwenza kwaba ngokwakhe esekulwisa esebenzisa ukugqoka kwakhe iyunifomu ukuthi ulipholisa ukulwa izimpi ezinye ezingaqondananga lohulumende lomthetho. Ngakho-ke lokho okwenzakeleyo kuyinto eqonde kakhulu.
Ubona ukujeziswa kwamapholisa leziphathamandla zikahulumende ngalindlela kuphathisa yini ekuthini amalungelo oluntu ahlonitshwe ngoba sesike sabona isikhatini esedluleyo ejeziswa amapolisa ebhataliswa izimali kodwa ukwephulwa kwamalungelo kuqhubeka nje.
Zona bezifanele ziphathise izijeziso ezifana lazo nalezo ukuthi kungabe kusaqhubeka ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Inkinga yokuthi imali yakhona isuka iphansi kakhulu. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi ikhwezwe imali iye phezulu lezahlawuliswa uhulumende ngokubotshwa kwabantu ngendlela engafanelanga ngokwephulwa kwamalungelo abantu. Kodwa ke njalo umthetho uyavuma ukuthi ipolisa lona ngokwalo likhithiswe imali lona ngqo, hayi njenga lokho ukuthi uhulumende nguyoza ikhipha lona ngqongo kwalo. Okunjengokuthi njengamanje ngabe sikhuluma ngokuthi uhulumende kuthiwe kakhiphe 100,000 ipolisa kwathiwa kalikhiphe lona ngokwalo ngqo emholweni walo i-$10,000. Yizo izinto ezenza ukuthi kungaqhubeki ukuhlukunyezwa kwabantu kusiya phambili, ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kusiya phambili. Uma wona amapolisa ngokwawo kuthiwa yi-personal yena kuthiwe kakhiphe i-20,000 i-10,000 babekwazi ukuthi angazavalela umuntu ngendlela engekho emthethweni. Yena ngokwakhe ngqo nguye ozagwetshwa, nguye okuzafunakala kuyimali yena kuye ngqo lakuhulumende.
Kukhona ukuze abantu bazizwe bevikelekile besuthiseka ngokuthi hayi amalungelo ethu ayalondolozwa, kuyini okumele kwenziwe?
Indlela elula yokuqeda ukuhlunyezwa kwamalungelo abantu yokuthi laba abaphethe ilizwe bakwenze kucaca ukuthi kabafuni amalungelo abantu ahlukunyezwe. Kunjengangekhaya nje, umzali yena ngokwakhe uyakwenza kucaca ukuthi abantwana ufuna bahloniphe kumbe bangahloniphi, batshontshele abantu kumbe bangatshontshele abantu, zonke lezo zinto ngokuziphatha kwakhe umzali ngalokho akukhulumayo. Ma ngabe kungavumakali ukuthi abantu amalungelo abahlukunyezwe, kuzabonakala ngokuthi kusethulwa izijeziso qinileyo emapholiseni, emasotsheni, kuma CIO noma ngubani ongabe ethwele isikhali nxa ngabe sisebenza ngendlela engafanelanga, esebenza umthetho ngendlela engafanelanga, angavalela umuntu ngendlela engafanelanga kumba Jesus ahlukumeza amalungelo akhe, abesejeziswa kakhulu, bazakwazi ukuthi abakhulu abaphethe ilizwe abakufuni lokho okwenzakalayo, abafuni ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Okwamanje akukacaci kakula message ecacile ethi hayi kasifuni ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, yikho ukuqhubeka kusiya phambili.
Umnumzana efilela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso ebona ngezamabhizimusi abasakhulayo iWozi Innovator esekelwa isikolo someli weMelika eZimbabwe inceda amabhizimusi abatsha asacathulayo ukuze azithuthukise loba nje sisibi kakhulu isimo sezenotho elizweni. Linhlanganiso ikhangelelwe ukuqhuba imihlangano yemfundiso lonyaka eyokwabela abatsha ulwazi lwezamabhizimusi. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni wemfundiso wabasakhulayo abakumabhizimusi lalabo abafisa ukusungula awabo owenzelwe eHarare namhlanje, umnumzana Leslie Makwembere, esinye senkokheli yenhlanganiso eHozi Innovator, uchasisa kabanzi ngenhloso yali mhlangano yemfundiso.
What is inside this event is an entrepreneurship training for young people.
Thina sifisa ukufundisa abasakhulayo ukuthi bangawuhambisa njani uma beqhuba ezamabhizimusi, njalo abenelisa ukungena kumfundiso zethu yilabo abaleminyaka engu-18 kusiyafika ku-35. Siqale lapha eHarare kodwa sizakuya koBulawayo siye eGweru kanye laseMtare. Leli lithuba lokuthi bonke abasakhulayo abangathanda ukungena kwezamabhizimusi bebuye bezothola ulwazi.
Omunye wabasakhulayo uTsitsi Mashabawe ohlala eHarare uthi kunzima ukusungula ibhizimusi eZimbabwe.
Ukuqala ibhizinisi lapha eZimbabwe technically is there are a lot of business ventures you can go into, but just running the business yikho kufuna ama skills amaningi. The main thing engahlupha ukuthi uvule ibhizinisi ukuthi uyabufuna i-financial support.
Umhleli Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uthi abatsha balakho ukusungula amabhizimusi bengadonsa ndawonye.
Ngoba isimo esiphila kiso kunzima ukusebenza wedwa ukudonsa wedwa. So nxa singahlanganisa imiqondo sitshintshane lolwazi lezi ndlela ezingasibonisa ukuthi mhlawumbe nxa singabamba nosebenze sonke singakwazi ukuthi sizincedise ngokwemali, ngokwamaqhinga kukanye lokufinyelela kwabaphatha izintambo emahhofisi kuhulumende ukuthi basincedise ngalokho abalakho ukwenza ukuthi i-community zethu zasesiqhubekele phambili.
Ukufundiswa ngezamabhizimusi okwenziwe namuhla bekusekelwa nguhulumende weMelika, inhlanganiso yase-Eswatini, e-Ejufree, le-college ele-Iowa University yaseMelika. Omunye walabo abasebenza kuhlangothi lokudlelana lozulu esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Rebecca Archer Nepa, uthi usekelo lwabo lokutholisa amathuba kwabasakhulayo bakuleli luzaqhubekela phambili.
We are a big fan of Zimbabwean youth who are incredibly resilient.
Njengelizwe leMelika, kuyasijabulisa ukubona abatsha abalamadlabuzane okusungula amabhizimusi angaphathisa bona lezi ndawo abavela kizo. Yikho nje sibasekela. Lokhu kuhle njalo ngoba kwenzakala emadolobheni nasemaphandleni. Kuqakathekile ukuthi imfundiso enjengaleyi iqhubekele phambili ukwenzela ukuthi siphakamise abasakhulayo.
Ocubungula indaba zomnotho ekunhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Ncube, uthi isimo esiselizweni yiso esivimba abatsha ukuthi besungule amabhizimusi eZimbabwe.
Gabalayo leyo mali abangaqala ngayo amabhizinisi. Okwesibili, kuyadingeka ukuthi nxa ngabe engela imali abe lalokho angakubambisa ukuze ayethole imali ebhenki. Abalazo lezo zinto abangazibambisa. Bese sisuka futhi kukhona lokho sikhangele isimo esikhona. Abaningi bakhona kabalalo ulwazi lokuphatha lawo mabhizinisi lokuwabamba ngendlela efaneleyo. Okokugcina yikuthi isimo lapho ilizwe likhona namhlanje kalivumeli amabhizinisi kalula, ikakhulu aqalwa ngabatsha.
Abehozi Innovator babike ukuba uhlelo lwabo lolu lwemihlangano yemfundiso alusoze lwaphelela eHarare kuphela, kodwa luzaqhutshwa kwezinye indawo zelizwe ezigoqela koBulawayo, Gweru, Mutare lezinye kanye laseBulenjini. Bakhona abasakhulayo abalamabhizimusi asachathukayo abathi loba umnotho welizwe ulwisa amaqhinga abo, bazazama ngazo zonke indlela ukuthi imizamo yabo ingachabalali besebenzisa ubungcitshi lezimali abazitholiswa zinhlanganiso ezisebenza zibambisana lesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kusigaba sezomnotho siqhubeka sixoxa labantu eZimbabwe esigabeni esitshiyeneyo ngababhekane lakho ngesikhathi kukhuphuka intengo yempuphu, amafutha okupheka, indumba lokunye okubalulekileyo empilweni kazulu. Abaningi bathi badla ingqweqwe zomlomo. UGibbs Dube uyalandisa.
Abantu abanengi eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokuswelakala kwezulu. Omunye wabakhala ngokwenzakala elizweni ngumnumzana Paul Mpofu ohlala eMaphisa.
Abantu babhekane lobunzima sibili. Intengo yesinkwa ekhuphukile kakhulu uma isikudola 30 or dola 38 kwezinye izindawo. Ngezikolo zitshiyana bese kusilokudla kudureke ngaka. Yikho onzima ebantwini esibhekane lakho ukuthi uyabe ufanele uhambise abantwana esikolo. Lezi nsuku abantwana esikolo sebethengelwa lokhu, imphako bathengelwe lokhu abahamba lakho esikolweni. Okuhle kuthathe imali yonke ebazalini. Ngapha ekhaya futhi uma kuyimuli ye-5, 6 or 7 nayo imali idle ukudla okungaba 50 kgs milimini ngenyanga ezakhosta 500. Lokhu kunzima kakhulu ukuthi abantu bakukwanise. Akuphileki makunje, especially ma kuqalisa umnyaka kanje.
Umpopu uthi abantu baphila nzima emaphandleni lemadolobheni.
Ungakhangela izifuyo nazo bezingakaqini, bese kuthi laba abathenga izifuyo bezithenga ebantwini abafisa ukubhadalela abantwana besikolo bethenga ukudla. Sebezithenga ngemali e-cheap. Uthole inkomo enkulu si 300 USA, $300, okuyimali ezahlingile yonke esikolweni iphelele. Kanti ke manje aluba izulu beline kuhle lenkomo seziqinile, umuntu bengathengisa inkomo eyodwa ngemali efika ku 400 kusiya ngesisindo sayo. kwenzele ukuthi enelise ukubhadala indleko zesikolo aphinde athenge ukudla ekhaya. Phoke kathesi njengoba isimo sinje uzima ukuhlanganisa ukuze umuntu aphile kuhle.
Uyakhala lo nkosikazi Pretty Moyo odlala esigabeni seJimila eTsholojo.
Ngimele iJimila lapha bakithi siyanxusa shuwa abazonceda ukuthi ngabe lalo bebe bezosisiza shuwa ilanga esikhangalalela leJimila liyesabeka. Lenyoni zangena zaqeda emasimini akulalutho. So besicela sibile abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hey ilanga letshisa okunye okumangalisayo zihlobo zikamlimo. Kunzima shuwa kulapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane laye uthi baphila nzima kulezi nsuku.
Khuluma nje emaphandleni lapha sithwele nzima imali zezikolo, ama-school fees angikhona ayadula, ayadula njalo futhi ingxaki ekhona imali yelizwe lakithi leli izikolo eziningi azisayivumi ukuyemukela imali le-RTGS sekufunakala lona idola le-America. Kube sokusibanzima ke ukuthi umuntu ohlale emakhaya emaphandleni lapha imali ukuze ayithole nxa engasathengisanga isifuyo lokunye nje kumbe ukwenza ama-piece job kulabo abanye ababe ngabe bayathola. So kulobunzima obukhulu kakhulu. Singathi siyakhangela le ndlala. Izulu alini kuhle okutshengisa ukuthi umnyaka wangikhona vele awusoze ube umnyaka esizathola khona isivuno esiqondileyo. Obuye ukhangele eze kuphila lapha into ezinjengabo tshukela ezitolo. Impuphu yadula ikhuphukile kathesi ikhuphuke kakhulu i-50 kgs ibitholakala ngabo $20. Okwakathesi sitholakala kubo $30 something. Ithukela likhuphukile lalo kakhulu amafutha kukhuphukile ithukela belisilitha ngabo $3 emaphandleni lapha kodwa kathesi ungathola kwezindawo selisenza $3.50. So ke uthi siyaqathanisa le mpilo esiyiphila ekhaya lapha akula msebenzi esiyenzayo.
Idola leZimbabwe likukudela nsuku zonke loba uhulumende esithi uzama ngamandla wonke ukuthi lingapheli amandla njengalokhu kwenzakala ngomnyaka ka-2008. Ngimele isitudio 7 seMaryland ngoGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeAfrica Cup of Nations kwele Ivory Coast lapho okwamanje okungqikelana khona iqembu leSenegal lele Guinea. Kuthi ele Gambia lizadibana lele Cameroon lona elithwele amagapha avuzayo kule midlalo. Lilakho ukuphuma kumincintiswano le leli qembu lingehluleka ukunqoba namuhla. Kusihlwa ele Mauritania lizanqikilana lele Algeria njalo ele Angola lizabhuqana lele Burkina Faso. Imi kanje imidlalo ezadlalwa kusasa: Namibia versus Mali, South Africa versus Tunisia, Zambia versus Morocco, Tanzania versus DRC. Amaqembu akhokhela izibaya ezitshiyeneyo abalisa ele Equatorial Guinea, Cape Verde, Senegal, Angola le Mali. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.